VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kuMpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisadiki le-AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi ngumahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa.
Umahadebe lowo beseganga kakhulukazi ebesepheka amasconzi athengisele abantwana, amasconzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa sengaphandlekanga bezazi.
Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 days against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Esethula umbiko wenhlanganiso ye-Amnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzana Tedros Mchena, uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela ukususwa kwaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mchena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso ye-Amnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa kumqondisi wenhlanganiso ye-Civic Society and Churches Joint Forum, uNkosazana Abigail Mpambi, yena uthi akavumelani nenhlanganiso ye-Amnesty International ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langezikhathi kubusa uMgabe.
Kathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhluphe esilalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye sizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uyavumelana lokwethulwe yi-Amnesty International.
I-Amnesty International iqondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, IPAM, uMnumzana Cosmas Ncube, uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizaba ngcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisadiki le-AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu ba-practice ama-cultural rights abo. UMnangagwa uhlulekile.
UMchena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into abebezigqwayisile ezibalisa ukubotshwa lokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu eminyakeni edluleyo, ukungagxothwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo nokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Melatudo 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngokusenjalo, izihlobo zabathunjwa kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Human Rights Day obelulesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Chizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi uMnumzana Paul Chizuze owathunjwa mhlaka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabiselwa okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Navele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, bahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-athuzana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwami khona lusuka lube nzima, especially nxa selisithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamashumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic. Sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itali ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi ku-barbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo nguDesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha cha khona emahlaka nkomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha kumbe abasesingathi yokudutshulwa kwabantu abayisizisokwenzakela eHarare. Kodwa ke emathebheleleni kulabantu akucatshengelwe ukuthi khona there are more than 20,000 awu like ground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund, akusethwe iCommission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa kobulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango lebronco. Bathi njalo ubesepheka amaskonzi ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithi okuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotshwa lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba, kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo ngamahlangu wachasisa okuningi.
UMahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesepheka amaskonzi athengisela abantwana, amaskonzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe nje. Ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlendeke lamntu sasuka sasesinxusa amalunga eWoza kade vele eNkulumane, Phumula, kuboMpophoma lakonjiwe la uMagwegwe le mzilikazi ukuthi hayi kuyanisoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 woza womani. Sithe ewumatheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi about 800. Akube kuhle sibili kakhulu ngoba amakholisi azanile lapha ke sicathe le konta sika athe simbophi lethe silaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo siyamatsha and kule petition esisayinisayo. So bese matcha sise petition. Ipetition ilethi kumahadebe labanye bakhe kabasuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni. Nxa bengayangejele kabasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona ezakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi kumahadebe owathengisela lezi zidakamizwa.
Kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo?
Izidakamizwa zakhe ziyahlangana ulale abathi ibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyijayipapa uyazihlanganisa nje lemba nje konke ndikuyahlanganisa ukufuna ukusiphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambisa afika kwezitolo khonapho abantu abadibe sikhona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sawathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizwa zakhona zikhona phansi bezilahliwe khonalapho khanya umahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni kulobu kiwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasikho emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sebehayi lanxa sebengasekho hayi bakuthi esikhathi asiphike ngumahadebe.
Uthi wena ubesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho?
Lokho angeke ngitsho sibili thele phakathi sikhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisela uyathuma abantwana bayithengisa emagedini yezikolo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu iWomen of Zimbabwe Arise iWoza ubexoxa icingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days against gender based violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKatswe Sisterhood ifole eHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana uMoyi Inkosikazi Lucy Dube obikwa wabulawa ngowayethandana layo umnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uNkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebephuma ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender based violence ye-equality ngoba i-gender based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni obaba bathi emhlangano yabomama abanye obaba sekufuna omama abangaziphendulela masinyane. Akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani, ngiyakuhlonipha emzini wethu ekhaya njengoba ngidla angisindezelwanga ngomama ngobaba abathi umisi Sikhumalo siyabona uyakhuluma kakhulu esihlangeni thina kasifuna ukuthi athathe ahambe ayephalamente asibobomama kodwa uzasana kuthiwa omama bazibazidezela bazina ngiyakwazi ukuthi njengoba ngingahambanga anizange ngibhalelwe ngomama. Ye kukhona umama abalenzi abalandelayo ukuthi nxa sekuthe kanti angahambi.
Sesibona le imikhankaso enziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakale?
Kwezinye indawo kuzakwenza kube ngempumelelo. I-constitution yethu yeZimbabwe esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elithi kabafuni phela ukuthi omama labo bangekhona.
Lo ngokwasikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye ekobulawayo. Vulive Talk namhlanje ngesuku ezilitshumi lasithupha zokukhuthaza ukungahlukuluzwa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender Based Violence. Yilo udaba esikabe silicubungula lamuhla.
thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBhilithane unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edalele House of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano we-European Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lama-Democrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni weMelika leMexico. Ilizwe leSaudi Arabia liyala ukuthi eleTurkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqunywa njengenyamazana esigodlweni seSaudi Arabia kweleTurkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalisana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokhu memetheka usuba khona imfundiso ibantutshwana. Ande njalo mina eParliament ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhulume ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngaze kuthiwa balathwa mahara kakusikho okwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibhajethi iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahhala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahhala.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sibonga Ubuhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe engalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angasweli imali sesiyahlala endlini. So bengifuna ukuthi uhulumende kube khona ipercentage ebekwe eceleni bekelwa abantu abaphila le mkhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day kobulawayo obekulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakobulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi kobulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Bo siyananzelela ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela, but eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
Uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa i-HIV ilokhu ikote eku-14% and phosi ilingane nje le-general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi nxa ama-new infections esiwa maningi kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behavior zethu. njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane kanje. Because they are saying for 2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS related deaths by 90%. So now kobulawayo sisiba la new infections, chengisa ukuthi I goal lena le ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila legciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambatalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esiningi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu eyabandla lezanu PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla lezanu PF lithi sokulungisa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakuzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli emazweni Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leli umnumzana Louis Mathudu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
An opportunity to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha umnumzana Adosiziba uthi ibandlaleli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhangelelela. Into esiyaziyo ukuthi vele ikuhamba besiyatshela uMnangagwa ephenduke ebe ngokhokheli ZANU-P F. Akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusebenzisa kamisi Harare umnumzana Jenifani Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election. Lakho njalo ukuthi ingane iyaziphatha, iyazilungisisa, ngoba kumele sinazelele ukuthi i-Congress le ihanjiswe ngaphi. Ijwayele ukuhamba kwendaweni ezishiyeneyo lapha nalapha. Angathi mina ukubona kwami akulo kunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, sizuthi kule nkomo eziningi, le nyathi eziningi. Yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo
umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya lokuxabana phakathi kwamnangagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga lobanje ibandla leZanu PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo namhla intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki.
Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships oqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa nguVukuthemba Ndlovu linqobele eBotswana nge-2-1 labhaxabula eleLesotho nge-4-0 kwathi emdlalweni walo wokugcina wezibaya lachawa nge-4-1 ngele-Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele-Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa uba yiliphi iqembu eliphutshe elisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu le-EZ Bulls elabesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokubhutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano we-Confederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu le-EZ Bulls linqotshwe nge-3-1 ngele-Police 6 elaseBotswana ku-final. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-EZ Bulls uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa inkezo kodwa ukufika kwabo kufinali isibonelo sokuba umdlalo wevolleyball kweleZimbabwe usukuzinga eliphezulu.
Overall singathi ivolleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe i-support unit inapa iHarare City le-University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma-quarter final.
Nyanye iqembu support unit yilo eliphakamise inkezo ukucele labesilisa kuthi leHarare City yilo ebelinqobe ukucele labesifazane kodwa lonyaka aphanye yaphelelwa ngumphako. Iqembu le-UZ Wolves liyakuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akuwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series obuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1-0 ngeleNamibia okuyimpumela elitshiye elingela ngitsho lowodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was a...
Iningi labadlali beqembu lezi ngabasakhulayo abakade beqala ukudlala eqembu lesizwe okuyinto enhle ngoba sibenelisa ukuba sisebenze nabo sibabumbe babe liqembu elingancintisana lamanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane yokucelela besifazane ile miklomelo yesithupha kuthi eleZambia belisendaweni yesibili ile miklomelo emithathu. Kucelela besilisa iqembu leZimbabwe liphushe lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo le miklomelo emibili ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngujikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphushe lisendaweni yakuqala lile miklomelo yithuba mune munye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngaqaluqhubeka uhlelo lwethulwa namhlanje ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubeka uhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela lamuhla zisola wesifazane awaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.